sendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 namhlanje ngolesibili ekuseni ziku 28 kuzibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje udubo lokusilela kwamafutha ezimota obeselu inhlala yenza selufikile kusibanga esibi, abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo.
Ngike ngathi ngisebenze zamafutha ngiphelela eHarare. Nginazelele ukuthi omnye ubaba obesebenzeni for almost like an hour esiyaphela i-40 times. Esisho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali esilayo.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sizacwayisisa ukuba umnumzana Phemo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa udetective Captain Maje engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela.
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso esho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba akasikatholi kwi-statement esingabi sina i-statement esingabe sikhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisa wakhe mina bengamazi.
Sonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota osoluyinhlala yenza solufike kusibanga esibi, abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo. Lokho kwenzakala intengo yamafutha seyakhwezwa njalo kumaviki amabili edluleyo. UChris Gande weStudio 7 ubuze umkhokheli wenhlanganiso yeMotor Industry Association of Zimbabwe, umnumzana Bedniko Bebe, ukuthi kambe kungabe kusenzakalani ngalolu daba.
Ngibona ngani amafutha ukuthi alunge kuyafanele ukuthi kuqale kufunde ezimotweni zokuqala, ngoba kuvele abantu sebezele kujayele ukuthi ihlala yenza. Akusola nto esibethusa ngoba bazi ukuthi nxa ufuna amafutha kufanele uzame ukudinga kuphela ukuthi lapho ungathola khona udwendwe olungani lufitshane kulelinye yithi ukusilayina-ke na ukuthola amafutha. Lokho sokuyinhlala yenza into esesiyijayele.
Yona intengo ke abantu bayenelisa yini ukuthenga amafutha, ngoba sike sezwa abanye besithi abasayenelisi ukuthenga yona ihafu nje.
Ngike ngathi ngisedwendwe zamafutha ngilisilela eHarare. Nginazelele ukuthi omnye ubaba obesedwendweni for almost like an hour esiyaphela i-40 times. Esitsho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali edlayo. Sokulokunzima yikuthi nje umuntu angavela ajayele ukuhamba ngemota, kuba nzima ukuthi athi amafutha asedlula abesefaka imota kungakade emtoka ngoba kangujayelanga. Kuvele sokulobunzima abantu sebehamba ngama-fuel okuthiwa ngesilungu imota i-RPM. Kodwa ngenxa yokuthi uvele ujani uhamba angabona silayita ahamba esele i-4 liters, 5 liters, ahambe njalo angabona silayita lapha okushotela khona imali nje mhlawumbe bayapaka abanye khonapho bemelele ukuthi azathola imali yokuthi athele futhi ngelila. Abantu bakithi sebejayele nje ukuthi kona laba nabantu osiphila nzima njalo bazimisele ukuphila.
Khona emkambo wensitha e-black market iyatholakala na injalo yimalini ilitha elilodwa?
Kathesi-ke osekusenzakala yokuthi i-black market kayisekho kulaba abathengisa ngemali yabo le-RSBS. I-black market ikhuphisa abafana-ke kulezindawo ezizama ezithela amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. So abafana kukhanya ngani bayahamba-ke bayethenga amafutha kulabo abethengisa nga-RSBS bese besiyakuma ngale behlise kancane kulabo ababethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe.
Lo mnumzana Bedniko Bebe, umkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Association of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo.
Kusukela namhla kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela udaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe. Lalelani esizazilethulela khona emsakazweni weStudio 7 kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 1380 laku 15460 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa ludaba lolu nsuku zonke kuStudio 7.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sisacwayisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa uDetective Captain Maje engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela. Umoyo wadutshulwa ngemva kokuba amapholisa edubulane labane ababalisa uDube, uBongani Moyo, uMongameli Mpofu nomunye okuthiwa nguRoni ongazeswanga isifungo sakhe. Imizamo yokukhuluma lesigodlo somele weZimbabwe khona leSouth Africa yehlule. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina ngokuzwa kwethu ukuthi lo muntu okuthiwa ubulele iphoyisa uyisizalwane seZimbabwe. Kodwa ke u-ambasada uthi yena usaphenyisisa ukuthi ngabe eyisizalwane saseZimbabwe na. Ukuphenyisisa kwakhe ufisa ukuthi abone incwadi ezikhomba lokho ukuthi uzala eZimbabwe. Kodwa ngiyakwazi phela ukuthi abantu abaningi bahleli khona beSouth Africa beZimbabwe kabalazi izincwadi ezekhaya. Bakhona abantu abangenawo ama-birth certificate, abangenazo izithupha, abanye vele babuya bengenama-passport. Kodwa umuntu abe vele sandakala ukuthi yena ngokwangabo.
Sike sezwa eminye njalo imbiko ethi yena lo okubulala ipolisa engalaye ebulewe esitokisini. Kungakuliqiniso yini?
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso etsho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba akasikatholi i-statement esingathi thina i-statement esingabe sikhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisha wakhe mina bengamazi. Lo engiwubone usekuletha ku-social media angikwazi ngumpikisha wesidumbu sakhe kumbe kayisiwo. Lobo bufakazi kangilawo. Ngoba esikwaziyo thina ukuthi wabotshwa nakuyukuthi kukhona okubo kwenzekele ejele, amapholisa somele akhiphe i-statement asho ukuthi eqinisweni yebo, ubaba ubhuti lo usedlulile emhlabeni kumbe kadlulanga emhlabeni. Njalo futhi siyabe sifuna ukwazi ukuthi nxa esezandleni zamapholisa esedlule emhlabeni kwenzakaleni, ngoba nti nxa kuyukuthi usetheswa icala kumele uma uyebingelela umantu uyokhulisana laye ugcinwe ngamapholisa, ngoba amaphosa abekukhiphe emphakathini ekukhiphe izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi umphakathi uphephe, nokuthi lawe otheswa icala uthethwe uphephe emphakathini, kwenzela ukuthi icala lakho lithethwe ngendlela eqondileyo kuze kubonakale ukuthi kambe leli calo letheswayo kuleqiniso kumba kusoqiniso.
Khona elokishini le-Deep Sploot lapho esizwa kuthiwa khona bekulo msindo kulandela khonoko kubulawa kwepolisa, kumi njani ngokuzwa kwenu?
Besizwe kuthiwa namhla kuzaba nomhlangano, kasi laqinisa ukuthi lo mhlangano wenzekile, kasi asizwa lutho ukuthi uhamba njani. Kodwa okukhona ukuthi abantu bahlalele evalweni, njalo bethuselwa. Sibonile futhi kusekhuletha ukuthi uminista wamapholisa uBaba uBhekicele ukhiphe i-statement esithi uyaphikisana lalokho okuzakuthiwa i-total shutdown e-Dusnot. Okusupha kakhulu ukuthi sekukhanya ukuthi wonke umuntu ongenancwadi zokuba semthethweni uyisidangi kati kayisinko. Abantu kunzima ukuthi bathole izincwadi esemthethweni. Siyakhumbula ukuthi abantu abathola izincwadi esemthethweni ngabantu abafika before 2010 bathola lokho esibiza sithi ngama-special termin. Labo abafike ngemuva
bayasebenza abanye bakhona abaningi babo kodwa abanazo lezo zincwadi abanye bayahamba besiya-renewa ama-asylum document abo bafike laphana baba-rejecte bonke labo bantu ngabantu abasebenzayo ngase kudingwa ngesikhathi kubulewe iphoyisa kumbe kube lobugebengu sokudingwa bangelazincwadi sibona ngani sokuyukuthi ngolwasemzini sicriminaline the migrant community thina esingahambisani lakho.
Lo Mnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eZimbabwean community in South Africa, ubekhuluma ecingweni estudio 7 esejohannesburg khona le kwele South Africa.
Amavuko umthwakazo omuhle okhulumayo ngumike hobe liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe 3 connection ngo 8 ntambama namhla kuhlelo sikhangela impilo yomculi owaba lodumo ingoma zakhe sijabulelwa ngumuntu wonke hatshe Zimbabwe kuphela kodwa lakwamanyamazwe umoyi uOliver Mthukudzi yena obhubhe ngomnyaka odluleyo yiziphi ingoma ezikukhumbuza utuku sihlaza imbali yempilo yakhe ukuthi yathinta njani abaculi abasachathulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthakazo muhle Zimbabwe muhle asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 PM.
Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezingomaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Izilwane eduzane ledolobho leVictoria Falls sezibulele inkomo ezingamachumi amathathu lanhlanu kanye lembuzi labomabhemu kumawadi amabili kusukela ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zithi ezinye izilwane zilamakhola entanyeni okutshengisa ukuthi ziyabe zibaleke lapho ezigcinwa khona. Imizi ethintekileyo ngeyemonde, emvuthu, endlovu, empumelelo, edidobe lechikandakubi. Umlisa umnumzana Jaheli Duna Ndlovu usecele uhulumende ukuthi angenele kulolu daba ahlenge izakhamizi. Abachayeli bemota zohlobo lweHonda Fit abathathu abetheswa icala lokuthathela abantu impahla zabo behlomile ngezibhamu edolobheni lakoBulawayo sebebanjiwe. Abathathu labo abemakhandeni leCowdery Park ngomnumzana Innocent Dube, Handsome Ncube loHonest Maseko baleminyaka engu-21, 22 le-23 bethiswa icala lokuthathela abantu abadinga imota zokuhambisa ama-cellphone, imali, impahla zokugqoka lokuninginingi ngemva kokubabizela kokuba driver bebase kwenye indawo lapho abafika bebathathele khona. Batshengisiwe ke ubabizwa labo ababathathelayo impahla zabo babaqamba ukuthi ngempela yibo. Sithanda ukuxolisa ke kubalaleli bethu abake besilandele ke kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele lapho esijayele ukulive streama khona ukuthi lamhlanje imitshina yethu ayisebenzi kuhle. Kodwa-ke lisixhaseke kusasa, sithemba konke kuyabe sokulungile njalo lingasilandela-ke emsakazweni weradio. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7. Igama lami nguSibusiso Majazi umsebenzi ndamkhonto ngilinde ngolandeza amaphesheya kumfundo uVanani. Sithi sihlutshwa yindlala sibaleke size emazweni sikhuselekiwe. Nanku ke manje kunzima kuyagijinywa deep sloot abantu isiphansi phezulu ngomuntu oyedwa owenze nje ukukhohlakala. Abadala bengicela ukuthi please kumele ikhuze abantwana. Ngoba manje kuyindlala kunje kuphilwa ngokuthi sibe sithenga khona lokho okungamachukela sikuhambise ekhaya abantu bekwazi ukuphila. Manje sesiphila sigijima njalo sebenento ebambekayo ukuthi abasasifuni ngesizathu esinje kunobufakazi. Kanti-ke vele kunenzondo ebivele ikhona noma nje ibithule isibhobozwa ikuba ngathi mhlawumbe vele yi phezwa lento eyenzekile kodwa ke nabazali bezama ukuthi mhlawumbe bekwazi ukutshela ingane ukuthi lokhu into enje ingenziwa into embi. Nginomfowethu oboshiwe sepolice station, siqala sihole inhlamba ukuze sivunyele ukuthi singene phakathi. Kwesinye isikhathi nixotshwe, nihlale lihlale ngaphandle lize lizwelwe ngaleso sikhathi saba bafuna sona. So lizi lento ibuhlungu kakhulu. Ngiyacela, ngiyabonga.
Okhuluma njalo ngithakani mhlaba ngisegoli mina. Ngicela kakhulukazi iStudio 7 zame mhlawumbe ukuthi isabalalise lo mlayezo kakhulukazi kubafowethu abaseZimbabwe abahlala kule South Africa. Kakhulukazi ake mhle ngibeke cucace. Kakhulukazi kubafowethu amaNdebele kakhulu namakhalanga. Bafowethu lakwazi ukuthi leli lizwe siphila nzima. Bafowethu into esiyenzakele la nabafowethu asebeyisuke benza umonakalo madoda sithandi. Sicela ukuthi lani lonke madoda elikuzulele likubonile lapha kuma social media lokho kwenziwa abafowethu. Sicela ukuthi lingakwenzi. Besicela futhi nabaholi bakithi besuyenze besukume bephakame beke beke noma ngabe yimeeting impela eqoqa isizwe sakithi ukuthi abantu bakithi bezama ukuthi betshelwe boboniswe ngento le yokudlwangudlwa ngenziwa ngabantu bakithi. Isizwe sakithi siyesilegama elibi eSouth Africa. Noma yini emoshakalwa simoshwe ngamaZimbabwe. Noma yini eyenza simoshwe ngamaZimbabwe. Ngoba ungananzelela icrime eningi ikhoza ngabafowethu abohlangothini lakithi emathepheleleni. Angaze ngizwe kuthiwa umshona useyenze lokhu nalokhu. Hayi cha, bafowethu asingayenzina ngathi sizingane. Isicelo leso
salibonani msakazi omhle. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngiyengigabeni senkaya
eGonya.
Ngiyenkaya eGonya ngokuhlala ngilapha eGoli. Esiphilele ukusebenzela kona indlala njengathi nesakhulayo ukuthi mhlawumbe uthi nawe mhlawumbe unento ofuna ukuyi-achieve, uyi-develop elifeni yakho. Ayikho into ongayenza nje, so uphilela indlala nje. Kuye futhi sithi silapha eGoli sibe siyahlukunyezwa. Abantu beZimbabwe baphathwa njengezigqila kabuhlungu njani. And lo mpresidenti weZimbabwe uthiwa umangwagwa wakhona lo, ngabe uyakubona ukuthi sihlupheka kanjani? Ngabe uyawuchiya la umbuso lethi hayi aleke lithatha abanye lalinike lizame liqhubekele phambili. Kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukukhangelela isiso sakhe ekhohlwe ngabantu abahluphekayo elizweni, ngabe kuthiwa mhlawumbe azi le nto le momubi lo muntu lo. Into ethiwa izanu into esingasayifuniyo nje.
Sarubani basakazi beStudio 7. Ngokuzalwa mphuma enkaya kosikhokhokhova. Kodwa ngokusebenza kwamanje lapha eJohannesburg eSouth Africa. Ikakhulu ekhaya ngikubeke nje ucace ukuthi ma ungasupport izanu PF ukudla awukutholi. Bathi kumele ube le ikhadi laleyo hlanganisa ezanu PF. I-constitution ayisho ukuthi ufanele uforce ukuthi usupportele ipiwane. Bazobe beyala bona mebebuzwa bona bezanu bethi akulanto enjalo, but bagqugquzela ukuthi abantu bakwenze lokhu ukuze i-freedom of choice ngesilungu asinayo. Hlanje sifunda singabantu abacindezelwayo kuphela.
La indlala ikhona sibule Zimbabwe, lami ngiji ngayibona ngo-December. But yeish, ingakubona ekhaya akukho kuhle kakhulu. Umnankakho bayasutha but banika abantu amabele bethi yinto abantu abayiholisayo. Into engadlekiyo sihlobo sami, into engadlekiyo noma ungaze uhambe uyayidayisa. Imfe sibi nalo imfe straight lokuthi nxa ungaze usithola sakhona sabe simnyama nje ukuze mfisi ukuthi ngalobana kwesinye isikhathi ngalobana mbumnankakho leyo akuthathe kulokho kwinto kupha abantu ake kudlezwe ukuthi kuyadleka kumbe kanjani. Yazi ukuthi straight eZimbabwe abantu badubeka shema ngomnankakho lotshiwe ngalaba abantu angikwazi ukuthi uNkulunkulu uzabathatha sokutheni. Hhayi, Zimbabwe sizohlupheka mpela, sazi ukuthi sizohlupheka kuze kuye kuma kuphi.
Igama lami ngingowayizimeni wabampofu. Ngisola indlela abaphathana ngayo bengabantu begovernment, abantu abasephalamende, ngokungazwani kwabo lokungabonisani ngasolinye ekuthuthukiseni umnotho welizwe leZimbabwe. Babe sebebambana le-opposition party eyiyo enkulu ebalandela i-MDC Alliance. Babe sebehlanganisa umqondo babona ukuthi izwe bangalisiza kanjani ukuthi abantu bathole ukudla, abantwana baye ezikolweni bafunde. Ezitolo kakusela mpuphu, indlala sizalele, izalukazi ziyakhala, kambe abangakwanisi ukuziselela labantwana abancane kanti jona abanye begcwele emazweni ngenxa yomumo elizwe manje izwe abantu bakuphila bethini ngiyabonga yimi uWise Man from eLwagwelu
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi eno eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithanda ukuthatha leli ithuba ukuxolisa njalo ukuthi lapho esandise khona ku-live stream akukhasi lethu le-Facebook VOA Indebele asenelisanga ukwenze njalo namuhla ngoba imitshina yethu ingalunganga. Kodwa lisixhase nje kwezinye insuku wonke kuyabe kulungile. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Igqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Kenneth Starr uthi abantu yibo okufanele bezikhethele ukuthi umongameli Donald Trump abe ngumkhokheli welizwe kumbe hayi, njengalokho okwenzakala ngokhetho kulokuthi ibandla lamademokrats lizame ukumkhupha embusweni ngohlelo lwe-impeachment khona kungelabufakazi obuqinileyo. Umnumzana Starr uthi uhlelo lolu sokuyisikhali esisetshenziswa ngokungekho ngemfanelo elufananisa lesihogo kanye nempi. Abadingisisa ngembangela yokuwa kwendizamtshina yohlobo lwe-helicopter eCalifornia ebulele owayengumdlali we-basketball uKobe Bryant lendodakazi yakhe uGianna labanye ngesonto bathi umtshayeli uzame ukuyiphaphisela phezulu evika iyezi okubangele ukuthi iyewela ezintabeni. Lawo ngamazwi okugcina avelele kumtshayeli lo laye othone labanye ngesikhathi besiya lapho uGianna obekumele ayidlala khona umdlalo we-basketball. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani ngokuthonisiswa kukamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka.
Into eyenzakalayo lapha e-America sonke siyikhangele kodwa ke kakhulu futhi nxa siyikhangela siphinde sibuyisele njalo isikhathi emuva ukwenzela ukuthi sithi ukucabangisisa kahle ukwenzela ukuthi sibe lama-answers angcono before kuzofika ama-elections la yiyo ayenza uTrump ukuthi azabe ngu-president. Ziningi zi-abalelwa kizo ezazifanele ukuthi ngabe zamenza waluza kodwa ke sabona futhi ibeqhubekela phambili isiyanqoba esiyanqoba kuma-elections. So mina lokho kwenzakalayo kathesi ngendlela abatshengisela ngayo isapoti abaseluhlwini lwakhe ngibone ngathi uTrump stili noba kungaze kuyeyiwa kuma-elections nxa kwehlulile ukuthi i-impeachment le iphumelele stili kuma-elections uzafika aphumelele.
Kungani lokho ethola usekelo lanxa kuthutsha nje okunye okungani engabe waphambanisa?
Izinto ezingenza ukuthi balokhu beqhubekela phambili benikeza usekelo ukuthi kulezi zathu eziningi. Esokuqala kakhulu engingasibala ukuthi ukuthi umuntu ongumongameli noma abantu abayazitshela ukuthi yibo bamkhethayo bamfaka ukuthi abe kuleso situla akiso nxa ephuma nge-impeachment kuyinto eyangisayo kakhulu njalo yinto eyabizakhipha ama-marks amaningi. Yingakho bezama ngakho koko kusemandleni ukuthi bamprotecte uTrump ukuthi engaze ephume njalo ungaluzisi ibandla lakhe ama-points ukuthi baqhubekele phambili belibandla elibambeneyo noma nje kungabe bekunye bekukhanya baningi abakubonayo bakhona abanye engilokuxoxisana nabo ngisiza ukuthi inkulumo bayayibona ukuthi lapho umongameli uTrump wenza into engalunganga kodwa-ke ngesizathu sokuthi bona abafuni ukuzehlisa isithunzi sabo entweni yabo abayenzayo yikho beqhubekela bemnikeza usekelo njalo kodwa-ke abanye sikhumbule ukuthi uTrump ukungena kwakhe laphana wangena kakhulu ngathi ngama-primary elections so kungkwana kulelanisayidlendana bakhona abanye abaningi abakhangelele ukuthi ziningi izinto abazibhenefithayo ngokuthi uTrump abe ngokukhona kwakhe khonokwana ngendlela imithetho yakhe athi efika wayifaka eminye esapota kakhulu izikhulu zakwele Melika yikho sekuyenza kakhulu ukuthi uTrump elokhu eqhubekela phambili lokhu esasekhona.
Ye, ngezinye indlela singathi isimo sakhe kuyini ngayo okwenza abe lokhu elosekelo?
Into eyenza ukuthi uTrump aqhubekele phambili elokhu elosekelo kungenxa yokuthi abanye bathanda nje indlela akhuluma ngayo engathayi inja yefihla umpimbo. ngumuntu othi nxa ikhuluma akhulume nje into ayibeke njengokuba injalo. Kodwa ke okunye konkwana ukuthi babona ukuthi indlela akhuluma ngayo ukuthi ufuna ukuthi abuyisele ugqozi lwe-America back to ebantwini base-America. Baningi kakhulu abakuthandayo konkwana, njalo baningi kakhulu abakwesekayo konkwana. So ezinye izinto noma ngabe uyona sebengazivikhangela ukuthi kodwa ke nxa simkhangela yena ikuyini okukhulumayo, ulimi lwakhe ulisebenzisa ngendlela eyenza ukuthi abantu laba abayibo abamesekelayo bamthande.
Lo mnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Sixoxelaye ekhona le eBilitane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Yesizwe umculo kazintsha ziyamluma ijaha lecholocho elicola liseGoli uthi singamaNdebele. Ngelo mculo kazintsha ziyamluma esithi singamaNdebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota usele inhlala yenza solufike kusibanga isibi elizweni. Abanye abatshayeli balala endwendweni. Isikodo sommeli weZimbabwe kwele South Africa sithi silokhu sidingisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye wabulala ipholisa eSouth Africa engabe isizalwane seZimbabwe ngempela. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.